ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
singakhangela ukuthi ilanga leli nxa libuya eBA libuya lile theme yalo. So itheme yalo nyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. So okujwayele ukwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Kuyo le albhamu ngisebenzile noKhaya wamafika amahle asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume leyona indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-albhamu yami iPhupho.
Nguhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini i-sanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe kumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana uNkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook wokubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Theme yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Si ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops bengene ku-radio la ku-TV bekhuluma ngetheme yonale eyabithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzileyo lo nyaka ukuthi bengibuza ukuthi nxa ngisithi Empowering Girls for a Better Tomorrow kutshoni kini nxa ngikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya. Ngasenanzelela ukuthi esikhathini esiningi labantwana abaku-grade 7 abaceda ukubhala but ngenxa yokuthi ababhadalanga i-school fees abakwanisi ukubona ama-results abo. Abanye abakwanisi ukuthola izindawo zabo form 1 because ababhadalanga i-school fees. So ngase ngikwenza kwaba i-responsibility yami ukuthi ngigidimise e-campaign engibize ngathi Lead Girls to School, where I'm encouraging abantu engibaziyo ku-social media, abantu engisebenzisana labo ukuthi bangincedise ngi-fundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana i-school fees for ngikhangelela ukubhadalela abantwana abaku Francis Katembu lesiyabuke 7/2020.
Okwamanje ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikole?
Campaign day siqalise ngeMonday. Ngiyenze specifically for i-International Day of the Girl Child. And i-target yami bekuyi-raise i-school fees for abantwana abangu-12. Sengu-12 benjalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6. Ama-province wona lawa bengikhangelele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are needing ama-initiatives khona ngale. So kubalula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayindlakazi esikolo but asela i-school fees. Campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesiyitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyisupport, omunye wathi ngizasupporta abangaki. So ucena unanzelela ukuthi i-12 yakho ibhajetheleyo, you end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa sesithatha omama esibabona singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabanyosisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi lokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow. So we are profiling abomama every day. Kusasa le-session sinesikhayela ukuthi online throughout the day sabethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them. And then besikhangelela ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign yonale. But abantu esisebenzisana labo kubona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi hayi sesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week. So we are going to stretch the campaign up to the end of next week.
Litholakala ngaphi?
Litholakala ku-Facebook. Facebook ibizo lami nguMantate Mlotshwa. Abantu bakwazi ukuzelela ama-message ku-Facebook. Also niyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call. Isebenzisa u-0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso wenza wena njengomandathi hathi ukuthi phansi kwenhlanganiso.
Ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo. And then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-Blessing Fire yena wenza ngezokugida ngoba kusase kuseni from 7:30 to 9 sileke i-dance and fitness session. I-dance and session leyi ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25. So imali yena leyi iza-contribute a goal to i-target yethu e-school fees.
Wenzelwa ngaphi umdanso lo?
Eyokusiharare e-Butternut Gardens iku-First Lord Jason Moyo on the first floor. Ustudio yokuthiwa i-Sibilika Trust ikhetha ke senzela khona umdanso nale uqalisa ngo-7:30 ekuseni kuphela ngo-9.
Lo ke ngunkosazana Mantate Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa ecingweni loPraxeges Jeremiah weStudio 7 eseHarare. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu owe-General Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni yamaGumated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi soke siyakwazi ukuthi ukuthi ayi rule of law kakukho kakubambeki. Ama demonstration asezanyiwe azanywa elandelana endawa khiphi ma results okumele awakhiphi ngenxa yokuthi iphepha se demonstration njengoba igama lakhona sitho ikuthengisela ukuthi kule nto esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende athende into abantu asebathabanga ngayo usuba agxile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kule nto abangathabiyo ngayo. So ama demonstration agcina esibavalile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-athendwa abantu. Asosicret ukuthi amadokotela akumelanga ngabathola imali abayitholayo ngokuya angeke kube ngabantu abalokhu beqhubeka basemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyela isituation injalo. Amatitha ngokuya siyo ngamalungelo ukuthi ngayiholwa ngakwetitha ngendlela izinto eziningayo kathesi. Babethi ngovulo bazathi bayademonstrata kuzadilwa labo kulokuthi kudilwe ne-issue yokuthi imali zamatitha kaziko. Ngangamazwe ale rule of law ledemocracy elalelayo abantu bengademonstrata bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekele uku-athendwa abantu manje ayi lapha kwethu la sangikwazi ukuthi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactor ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangkhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule program yakwena le abathi i-PFP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini zithini. Nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyili lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqeda iperiod yokubopha le imali izabuye abantu bebezabapatient. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhani upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kule-austerity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphumi ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatisha izaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana abekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu isiNdebele, isiShona lesiLungu zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokho okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha izisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admaya Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu umthetho nje uSection 62 we-Education Act iwakutsho ukuthi abantu kumele bafunde ama-languages la angu-3 isiShona, isiNdebele lesiKhiwa on an equal time basis up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wona umthetho uthi kuyayenzwa njani? Abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Yo, athi abantwana bafunda isiShona. Indlela abafunda ngayo isiShona kumele kube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesiKhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesishona after this time kulesikhiwa uyabona njengami mina vele Bedbridge kodwa kathezi ngishale eHarare ngabe ngifuna ukuthi umntana nami efunde isishona efunde nje lesindebele lesikhiwa konke kufanayo
sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo ezidakathekileyo ziyi 16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela
into efuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona iconstitution yakabuya nje befundise khonoko kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezindimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe
manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani seliphiwe yini amalanga ukuthi udayiva lolu luzathethwa nini
asikaphiwe athi njengoba sifake namhlanje i-application yethu sesibelele ukuthi iminister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizazuza i-date
yebo ke uxolo lowo ngumnumzana Timon Thabana iGqwetha ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare Live Talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezinkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into elifunakalayo khonokho ukuthi asilungiseni i-GNU wonke laba nabantu othamisa lochangela wesaphile nabo bani bani ebabiza esithi beyanike silungise i-GNU for the while sike simi into lezi sibe msidizwe ethi esuka lapho bese sithi asilungiseni izo zabantu bemantipezen utalembu besaphile bezomsapota msizi zonke lezi zinto talembu bese qalisile kuyikhuluma yena le language abanye abangafuni uxolo bese emkwadeli bese bemzondele bethi utalembu kasefuni ngani sefuna ukusondeza umnangagwa udalembu bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuthi abantu bemantipezen ndamsize uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngokumdabe ngoyakhinto ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgabe upower that's why wazi walangalisana isikhathi ediyena manje sengingafa ngingafa baze babengibuza ontongogara nabomashuko lookout ngizoba khona ukuthi ngibathe kodwa hayi sishiye senze lokho so lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise iparti yeyi laba bantu bayamthanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abala ndaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni.
Well, angeke ngizikomente kuley opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuphula. Angizikomente kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. Angishwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe. But mina ngidinga lo obona ingane ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthuthu.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa. Wezemidlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswaneni wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lifakwe kuSpice Car Group B ndawonye lamaqembu abalisele Al Ahly elakule Egypt, ele Etoile du Sahel elakule Tunisia kanye lele Al Hilal elakule Sudan kwisigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi lokhu kutsho ukuba bazayo behamba imango emide.
Akula ithimati singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kukhatshana lapho i-service siyadlala khona. Kodwa-ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala and ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedluleyo iqembu le-FC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sika Group A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, i-TP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, i-Zamalek yase-Egypt kanye le-Zesco yakwele Zambia. Kusibaya sika Group C kule USM Alger yase-Algeria, i-Mamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu le-Petro Atletico elase-Angola kanye le-Wydad Casablanca ele-Morocco. Kusibaya sika Group D kule qembu le-Raja Casablanca elakwele Morocco, i-JS Cavalier yase-Algeria, i-AS Vita e-DRC kanye leqembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kwisigaba se-Caslaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kwelimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chicken Inn e-National Sports Stadium. Iqembu le-Manyika Diamonds lizanqinyelana leleze-PC Kariba e-Vengere. Iqembu le-FC Platinum lizadibana lele-Yada ngase-Mandaba. Iqembu le-Ngezi Platinum Stars lizadlala lele-Dynamos ngase-Baobab, kuthi iqembu le-Harare City lizadlala lele-Mshwane Stars ngase-Ruvaru. Ngensonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqinyelana lele-Triangle ngase-Luveve. Iqembu le-Chapungu lizadlala lele-Herentals ngase-Ascot, kuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Tel 1 ngase-Papa Fields. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. UMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlala delikamehlo kaZulu elesithupha njalo lile sihloko esithi izwe. UMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo maskandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa beziqumbaqumba imbambo zikasathane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. Idlalate lakhe leli lilingoma ezilitshumi. Njengenhlala yenza uMehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebetha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena bathi uThulani, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu kahle engisafisa ukusebenzisana nazo.
Ingoma ezikuleli dlalate zigoqela ethi into yami, imali kanye lale ethi kwelikude. Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
KuFacebook sebenzani mehlo kaZulu mnqolo or ungithinte kuyo le number plus
2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2783432 0 2 kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlalati lakhe elitsha silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Ngikhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.